tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mtokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 kunhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba zinenge zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uza zenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba kukhetho wangena embusweni imanifesto.
Abantu bangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasokukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance laye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esifunakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli.
Zakhamizi zemazowe zazivele zivotela izanu ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo i-MDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zemashonaland central lemazowe.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kalula kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende esabelweni seMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa OMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uza zenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba wangena embusweni. Imanifesto le iphansi kwesihloko esithi Sustainable Modern Agenda for Real Transformation kumbe SMART. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Ismart yona ithembisa ukuthuthukisa eZimbabwe ngesikhathi esifitshane nxa abantu bengakhetha umnumzana Chamisa umkhokheli weMDC Alliance ukuba abuse. Ekhuluma ekwethuleni kwale manifesto isikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthe konke okuthiwe lolu gwalo kungenzeka embusweni weMDC Alliance ngoba okwenza ilizwe lingaphumeleli ukuthi abantu beZimbabwe labaphesheya abathembi uhulumeni weZANU-PF ngemali njengoba kunguye owabulala ilizwe.
Asiwalahlanga amanye ama-blueprint esawabhalayo sisuke sakha phezu kwawo ukwenzela ukuthi abe matsha athathe umumo okhona lamhlanje elizweni. Okuqakathekileyo ngumumo lo yikuthi kulokuswelakala kwemali, kulokuswelakala kwamabhizinesi, kwemali zama-credit zama-bhizinesi. Ungabakwazi ukuthi okwenza inotho yelizwe yawa kangaka sabuyele emuva saze sadlulwa ngamanye amazwe ayengemva, ungakunanzelela ukuthi kuyini khonokho kuyalungiseka masinya. Ngoba inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba zinenge zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo. Ungakulungisa konke khonokho iZimbabwe ilama-resources edlula amazwe amaningi khonapha e-Afrika. IZimbabwe ile climate elapho inhlabathi okulima konke konke. Akula muntu ophikisayo ukuthi ama-conditions okuphumelela akhona. okungekhoyo yibukhokheli singaqalisa ukulungisa konoko kuphose bukonke khona ukuthi masinya masinya sithuthuke.
Omunye wamalunga we-MDC Alliance unkosikazi Princess Nyathi uthe ugwalo lolu luthembisa ukulungisa ilizwe njalo bayalwamukela ngenjabulo.
Ithi thina abantu beZimbabwe wonke umuntu nje ithembisa impilo, ithembisa ukubuyisela ilizwe kudala lapho elalikhona. Yonke into ngoba i-manifesto le ibisela into enye lenye endaweni yayo.
Umongameli webandla le-Transform Zimbabwe engelinye ilunga lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Jacob Ngarivume uthi balethemba lokuthi kungenzeka konke okuthenjiswe yile i-manifesto. Ugwalo lolu uhulumende walumanyana ukhangelele ukulungisa inotho yeZimbabwe ifike 100 billion lapho kusiyafika umnyaka ka-2029. Limanifesto ithembisa ukuba uhulumende kaChamisa uzahlawula abamhlophe abaxoshwa emaplazini ngodlame nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ngomthetho o-indigenization ithi uzakwesulwa ukuze abakwamanye amazwe bakhululeke ukuletha imali elizweni lokusungula amabhizimusi ukuze ilizwe lithuthuke. I-manifesto ye-MDC Alliance yethulwa ngemva kokwethulwa kwebandla le-ZANU-PF necele MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amabandla wonke akumanyana we-MDC Alliance labameli bamazwe ase-Europe lenhlanganiso ye-European Union bebekhona emkhosini walamhlanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esidingakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli weZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Uphenyo lolu luveze ukuba isilinganiso sabantu abangaba ngamachumi edlula amane ekhulwini i-42% bazavotela iZANU-PF, kuthi abayesilinganiso samachumi edlula amathathu ekhulwini i-31% bavotele umanyano we-MDC Alliance. Uphenyo lolu lwenziwe mhlaka 28 Mabasa kusiya ku-13 kwenkwezi ezabeleni zonke zelizwe. Esethula umpumelo yalolu phenyo namhla ekuseni, umnumzana Themba Chiveya omunye wabaphenyi uthe lwenziwe elizweni lonke jikelele.
Kuphume kakhulu ukuthi abantu abangaba isilinganiso se-42% ababuzwayo mayelana lokuthi basekela bani njalo kumbe babona ngani nguphi kulaba abancintisa ukuba ngumongameli abangawina. Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasokukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance laye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho. Kulesilinganiso se-25% abangani abarespondanga to imbuzo bathe bona abala abangakutsho.
UChiveya uveze njalo ukuthi uphenyo lolu beluhlolisisa ukuthi uZulu ucabangani ngokuhluthunwa kombuso ngabebutho.
Abanye abantu bathe yinto embi eyayenzakalayo ukuthi umbuso uhluthunywe ngalolu hlobo. Bona ngowabo umbono bathi umbuso kade kumele ukuthi uthathwe through ama-elections kumbe ukhetho. Kodwa kwasokusiba lenani elinye sibile lithize about kuma-60% khonapho abathe bona hhayi ukuhluthunywa kombuso kwayenziwa libutho kungaba kubi yebo kambe kodwa kwakuyinto eyayimele yenzakale.
Isikhulumi sabasakhulayo bebandla le-MDC ekhokhelwa isikhwicamfundo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuyabahlomisa njengebandla ukuthi basebenze njani.
Impumela yalowo msebenzi we-Mass Public Opinion Institute isinika ithuba lokuthi sizwe ukuthi uZulu uthini, njalo kuyasihlomisa lathi ukuthi masisuka lapha sisiya phambili sisebenze njani. Kule 25% engazange icho ukuthi yona izafaka ngapi uxa ngokunjalo umncintiswano lo ulokhu usavulekile okokuthi kusukela ngo 13 May kuze kufike namuhla kuningi osokwenzakele okungatshintsha imbono yabantu ihlukane lalokho esikubonayo namuhla.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition uthi uzwa esesaba kakhulu ngemva kokubona ukuthi ibandla alimelayo alaziwa.
Ngemva kwempumala lezi ezikhitshwe i-Afrobarometer, lambe ngingomunye walabo kade befuna ukungena kulomjaho. Kodwa sengisesaba ngoba kwimpumela zabo zonke kutshengisa ukuthi ibandla elimelayo alaziwa. Kumbe lapho esikhona asisebenzi ngoba kuyo yonke into bekudlalela kubo 4% 2% of which kunyipha kwesaba okukhulu.
Umnumzana Reason Ngwenya isakhamuzi sakobulawayo uthi uphenyo uyalukholwa kodwa ethi kuningi okungabe sekuguqukile.
Ikuthi nje i-public opinion njengoba ikhulumile iyatshintsha very fast masinyazana nje kodwa iqiniso lonke ukuthi mina i-research ngiyayikholwa ngoba vele yindlela esilungu yokwenza kangelo kwenzakale ku-Clinton uyilari ube phezulu Trump engaphansi sebelokhu be-announce bekhulume khwela kwenzakala exactly khonoko kade sekukhuluma last day kwathi i-opinion zabantu kodwa i-research yinto engiyikholwa kakhulu lawa ngathi outdated ngoba between April and May this is June there may be changes ungatshintsha khona phana.
UZulu emhlanganweni lo ukhalaze kakhulu ngokuthi uphenyo lolu lwenziwa kudala njalo kuningi oseguguqukile ngaleso sikhathi. I-Afrobarometer yazise ukuthi izakwenza uphenyo olufanayo ukhetho lungakenziwa ethi bajonge ukuqathanisa impumela zophenyo oluza kwenziwa laleyo abayethule namhla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuguqula imithetho ephathelane lezokhetho lokunye kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dewa Mavinga utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi kumele umongameli Mnangagwa atshengise inguquko ngezenzo hatshi ukukhuluma nje kuphela. Inhlanganiso le iphinde yasola ukungenela kwebutho kwezombusazwe kanye lezehlakalo zodlakela eziqhamuka kubandla leZANU-PF kanye laku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga uxoxele umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Oqala inhlanganiso le ebayi-Human Rights into eyamphosibeti ngabo yikuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona abazange bazesabathenga vele la ibandla elibusayo leZANU-PF. Ngoba lonke abakhulumayo kungamanga aluhlaza sihlale njengephalamenti sadibeta i-electoral bill yatshintsha bavulela labo kade vulela khona laba bade kusehlika ngenxa yemithetho wehlula. Konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqhasha umkhampena asikezwa muntu ohlukuluzwayo asikezwa muntu oyalisa kunezinto zakhe ngikhuluma nje kuthangethange i-MDC Alliance imele demonstration yayo mayelana ngendawo zonezi ezama-electoral reforms noma bekwazi ukubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe ele-election akusela nto engatshintshwa for that election kodwa ngenxa yokuthi bona democratic society bavunyelwe ukwenza i-demonstration yawo uqala siyakwazi ngesikhathi kusambusa ubaba uMgabe babesaliswa into eziningi lethile zibe ngacela uyeza ama-demonstration amapholisa abalise kodwa kathesi bayavunyelwa i-TV yabakava sengingabona ze-MBC bephuma omabuthamisa namanye amaphathi ka-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile uhamba kuhle so angazi ubana bafuna ukuthi kuze kube njani.
banike imzekeliso yokuthi kulamasocha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso yezek kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama registration slip okuvota lokunye nje okuningine
iZANU-PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo eZANU-PF enzela ukuthi mina sigede umumo sibone ukuthi right endaweni njengesigabeni esimbi nxa singawina abethu amalunga ethu barejistile na. So lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga eZANU-PF not nje umuntu wonke jikelele indaba abayenzisa nxa bekukeze bona ukuthi bebona i-membership yabo ibavunyele ukuzi-membership yabo ukuthi umongameli omusha besuba umnangago uvule konke i-UN ibiziwe, America ibiziwe, Britain ibiziwe, ikhangele belizo-observer ama-national. Manje abantu bekufika ukudlula khonapho yikuyini kahle kahle.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamazwe yase-Afrika umnumzana Matthew Harrington yena ophakathi kokwethekelela eHarare uthi kubalulekile ukuthi leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwalo lelizwe lakhe. Ekhuluma lentatheli zindaba eseHarare namuhla umnumzana Harrington uthe iMelika izimisele ukusebenzelana leZimbabwe. Kodwa uthe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo, wonke amabandla ancintisayo kumele aphiwe ithuba elilinganayo emaphephandabeni lasemisakazweni kahulumende, njalo evunyelwe ukukhankasa ekhululekile. Zinengi iziphathamandla zaseMelika esezethekelele eZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uvumelana lo Harrington.
Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume udlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibo bonabo abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi umnaka kwa iminyaka yonke le wayengu-deputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu wayeyisiphathamandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esenzela konke okwenziwa nguMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzathe bamvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe. Eqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe bazakwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina ma ngikhangela ngokwazi kwami la ngokuyihlaziya kwami iZANU, angaze ngayibona iZANU iyiphathi engavuka kusasa itshintshile. Kunjengokuthi uSathane avuke esithi kusasa useyavuka esiguguhile usewumuntu kamlima, angiboni kusenzakala kalula kanjalo ngoko.
AbeMelika laba kodwa nxa unanzelela eDokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende weZANU-PF nxa siqathanisa laba kwelebhilithane khona ngapho okhona. Awukuboni ngaleyo ndlela?
Ngiyakubona futhi ngiyakunquma okwenziwa ngabe-America. okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso lezilotho zikaZulu ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kweziweni ukuze bakhiphe ama-sanctions lana khona. Kukanti-ke abe-Bilitali bakukhangela ngelihlo lezomnotho ukuthi nxa bona bengathola lapho kunedlelo khona abalani lokuthi uhulumende weZimbabwe uyabe senzani. Ngokunjalo yikho ngizwa ngisithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa kodwa kuyenzeka ukuthi bamvale phela abantu laba ngoba lapho ayakhona kahlali khona. Ngiyathemba uzaba lethuba lokuthi sazwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs abe-civil society labantu be-opposition mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uzanelisa ukuthi abone ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqodwe yilokho. Ngokuqondile ngabe be-America ngiyabasincoma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo sabo.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi kule mithetho yokhetho engalandelwayo ngohulumende okubalisa ukungaphiwa amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni. Lokho bekungokunye kwenjongo yokutshengisela okwenziwe ngumanyano we-MDC Alliance ngolwesibili. Kodwa namhla umsakazi we-ZBC umangalise abanengi ngokusakaza umbuthano we-MDC Alliance okuphawula ugwalo lwezithembiso zawo i-manifesto. Ngemva kombuthano we-MDC Alliance longo lwesibili obule nkulungwane lenkulungwane zabantu, abomsakazi we-ZBC labamaphephandaba kahulumende bethule imbiko ethi bekungelabantu kulumbuthano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Umnumzana Albert Mhlanga endawonyelo nobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Tongozi onguye osungula lingxoxo.
Thina siyakwazi ukuthi uma sokuyisikhathi sokuloba kumbe ukubhala ngendaba zokhetho kumbe ukusakaza ngendaba lezi kaningi kulenhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko ezigcina sezisetheswa imlando yokuthi zilohlangothi ezilusekelayo. Ngakho-ke thina njengentatheli zindaba njalo siyithi esikhokhela intatheli zindaba sihlala sikhuthaza intatheli labaqeqeshi babo inkokheli zabo ukuthi umsebenzi wokubhala awumelanga siyinto esayifunda sonke. Ngiyakwazi ukuthi lawe wayifunda ukuthi awumelanga ube nohlangothi, awumelanga ube necele olisekelayo, kumele ulinganise amathuba nxa kuyukuthi maybe lo ukhona kukhulumayo lalo osolwayo mbo okukhumeza abanye akhuluma kukhulumayo. Ngakho-ke ngathi ngamafitshane thina njengeZimbabwe Union of Journalists siphakathi kohlelo ngoba siyakwazi ukuthi lezi ndaba ziyahlupha, siphakathi kohlelo lokufundisa intatheli zindaba ezweni lonke ngaphambilini kokhetho lolo olukhulu oluzayo ukuthi ziqhube njani umsebenzi wazo.
Hayi kuyezwakala. Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani okwenzakalayo njengomuntu wezombusazwe? Likubona njani ukwenziwa zintatheli zindaba ikakhulu nxa sikhangele amaphephandaba lemisakazo kahulumeni?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngivumelane nesikhulumi esikhulumayo. Intatheli zendaba ziyathatha izindaba sibili, kodwa engikusolayo ukuthi nxa sebezikhipha sebeziphendulela abazikhiphi njengoba ziyizo, ngoba ungananzelela ama-headline awo abakhiphayo. Ngikunike umzekeliso wale ephume kathesi ukuthiwa Mugabe indozi zijamisa. Ayisikho lokho okuthina sikhulumi la ngomgabe lo mgabe kumbe samgcina nini bemkhipha khona ngodlakela ngo-20 November. Sebezama ukuthi bangcolise ukuthi umgabe usephakathi kwaleyo, abakhulumi omjinisi omtini yibo esebenza lapho bona yibo asebezitshela angazi kube bahambe bavumelana lomgabe bayakhuluma laye bona sebengusomlomo kamgabe ukuthi umgabe usesebenza uyindozi uchamisa umgabe engxenye sikhuluma nje lokurejista kuyavota karejistanga
hayi kuyezwakala Mr. Longozi ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho abalodubo lapho ayisibo bahleli yini o-editor lenkokheli kahulumende njengoba abanye abasebenzayo abazintatheli zindaba nje babe bezithethe nje indaba ziyizo sezisiyaphekwa phambili
ngiyabonga baba Gandhi khonokho okuthoyo liciniso elimqodo ukutsho ngoba uyakwazi uyintatheli ukuthi zikhona izigani ezithi nxa abafana namantombazana bephumile bayabuya lezi ndaba bona basale bezikhanzinga befakwa kwabo sebetshelana ukuthi hashi ukuze uhlangothi lwethu luphume kakuhle kumbe labo esingabathandiyo baphume kubi asenzeni lokhu sikhanzinge kuphuma amanga leqiniso kumbe batshekise injongo yodaba lolo ngakho-ke ngingathi kukaningi zikhona intatheli zindaba ezizifaka phakathi ezihlezi zikhethele zona uhlangothi angithi nje sibabonile abafowethu nje akade bephatheka kuma-primary amabandla wonke asithuthi kubi ayinto enhle kakhulu ngakho kokhonokho kutshengisa ukuthi umuntu lowo uvele ulo hlangothi alalo alusekelayo bese siya phambili bakhona futhi othe ngabahleli laba abaqhathwa kusaziwa ukuthi vele ingqondo zabo zimi kanje ziqondile kumbe zithekile ngumuntu ongamsebenzisa na
ye mnumzana Mhlanga manje kuyini osekuzayenziwa kathesi njengoba lokho kukhanya kuqhubekela phambili
sizaqhubeka sibili sizama ngayo yonke indlela ukuthi kulungisiswe njengoba ekhuluma ngoba kulilungelo lwabantu ukuthi bazwe into ezimqoka eziqhakathekileyo
labo phela kwesinye isikhathi esikhathini esiningi bayethusela intatheli zindaba angithi ukuthi ukubhala amanga kumbe ukuphosisa into elungileyo kodwa kaningi abantwana basebenza besesaba
umnumzana Foster Dongozi chalimani wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists ubekhuluma endawonye lo mnumzana Albert Mhlanga webandla le-PDP.
Kusasa, amazwe omhlaba jikelele azananza ilanga le-United Nations World Oceans Day. Injongo yaleli langa yikukhumbuza uzulu ukuthi ulwandle luqakatheke okunganani kumpilo yonke esemhlabeni lokuthi ulwandle luqakatheke okunganani lusenza umhlaba ube muhle. Lumnyaka indikimba yaleli langa ikuthi ukwehlisa udubo lokulahlwa mahlayana kwamaplastic ukuze ulwandle luhlanzeke. Ulwandle lugubuzele umhlaba ngokuyisilinganiso esedlula ingxenye njalo luletha amanzi ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minwe mithathu ekhulwini emhlabeni. Ulwandle lulethela uzulu umoya we-oxygen ongaba isilinganiso sokuyingxenye ye-oxygen etholakala emhlabeni jikelele. Phose zonke izinanakazana zomhlaba ziphiliswa lulwandle ukubalisa abantu abathola njalo impilakahle kulwandle. Amaplastic ayingozi ngoba engaboli masinya egwenxa izinanakazana zolwandle ezinye zigcina zisifa. Ingcwethi seziveze ukuba izinanakazana zomhlaba ezedlula amakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ukubalisa ofudu insika bayichiye ama-dolphin lenyoni zolwandle ziphila emanzini. Ngelanga le-World Oceans Day, kumele sikhumbule ukuthi impilakahle yolwandle imele inakekelwe yithi sonke.
Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.